Njengebandla elikhokhelwa ngobaba uNelson Chamisa eleMDC Alliance sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregista sibe ledatha yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abezeki ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imitshina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregista. Bona bakhala ngokuthi abala fuel, bakhala ngokuthi imitshina yabo ifile. Njengakhathesi bathi imitshina ifile. Imitshina yezeki ingafa njani? Khona kulomsebenzi wokuthi beyiregistise abantu, kulilungelo labantu lokuthi beyiregiste. Njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beyiregiste.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba?
Udaba lezeki libuhlungu kakhulu, ukuhlukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo. Why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo? Umuntu wonke ulelungelo lokuthi aregister as a voter, but bona bahlukumeza abantu ngokuyafaka amahhofisi khatshana labantu. Njalo nxa abantu begada besuka ephumula, ugade siye town, esuka ethown ebesegada futhi sesiya efamona, yimalini azayisebenzisa kulokuthi athengele abantu abakhe isinkwa ngelinye idola? Umsebenzi wezeki kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona, ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengarejisti bebebaningi, ukufaka amahhofisi khatshana, njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejistwa ngobulawayo. Khathesi uBulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200, kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu kuphela. Kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezeki akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu, kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezeki ababambeki. Bathi bona imitshina yabo ifile, bathi bona basebenzisa imitshina yematinot, kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahhofisini awezeki awakobulawayo, bagcina besiyarejista emahhofisini awematinot.
Bona abantu abalilandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu, njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota, njalo basukuma ngobuningi na?
Abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahhofisi khona awezeki. Umuntu usuka ephumula agade kumbeluvezi agada etown ebesegadeke sesiya efamona. Khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lo-transport, sizabathwala sibahambise khona ngayo. Njalo i-transport esiyidingayo, sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi, ithwale abantu abaningi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni, amanye amakhombi lawa akasavunyelwa emgwaqweni. Ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu, thina siyibandla le-MDC Alliance, uzupho soze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregista. So sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregiste ezindaweni zabo lapha abahlala khona. Izeki kwanise ukuthi thwale imitshina ihambise lapho kuhlala khona abantu. Yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile. Sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezeki bavumile yini ukuthi bebuye lemitshina yabo bezoregistisa abantu, sibathwale sihambe labo bayiregista. Ngoba udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahhofisi angaphi. So thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregista. Ukuba slow kwezeki kule njongo, ukuyala kwezeki ukuhamba ebantwini kule njongo, ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo. Ngiyabonga.